Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yezamalungelo oluntu e-Human Rights Watch isisole kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni amaningi e-Afrika agoqela lele Zimbabwe eminyakeni ka-2015. Amagqwetha akhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, asa udaba lokuthi isigwebo sokuhlala ejele impilo yonke kumele sesulwe. Kwezemidlalo silonda imbali yomdlalo wenguqu engumqeqeshi njalo uFarai Mujogoro. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwamalungelo kaZulu. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye emsakazweni weStudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM, 4930, 12080, low 15460 kilohertz kushort wave. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.